sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni.
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi basofo, kodwa bagcina kuyiba bahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula zomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yawuya as a political document. Into ezakuyibalekela ukuthi sithi ikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Kungenzeka nxa i-CCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba ke bezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Ngenze lokho kuthiwa yi-spring esakubona e-Libya, esakubona e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapholisa dokotela siyawubona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi bhasofo, kodwa bagcina kuyiba bahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyala bona lawa amapolisa athi bhasofo yiyo angabona sekhokhela abantu phambili besithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadange ithi isithumela elinye ikula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kangeni kusayo, bangalaleli isisisi, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala mani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi AU le sasithi sisukume sithi kathi kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla, ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isi sikokoqela sokuqala leso.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo lokudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo ezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo kuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho, njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiclayile ukuthi ozibani lozibani ngamawina. So emthethweni yikho ukhona, ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho osokwenzakele. I-court order leyo kuyasokufuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo. EZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act, le-constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo o-SADC labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwe kuphela, even though incedisa amaZimbabwe, but abanye laba abaphandle babefuna ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order, umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli and bonke kufuze babesworn in.
Umthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order, yabuya as a political settlement. Into eza kuyibalekela ukuthi sithi yi-court kuphela kule nto eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, you court. Wawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Wawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu ufaka ubufakazi. Wawusithi no, inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nxa ukhangele systematic preliminary report, which is being echoed again by the opposition in Triple C, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekadisenzakala eZimbabwe. So abantu bona banayo bangahamba emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile, ngasho kade bengama-observers, bathi bakubonile kusenzakala. So into ezingahanjiswa emthethwanda. But now nxa ukhangele wakhangela iposition ethethwe yi-Triple C ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona so ufuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans, they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZack emthethwandaba. Solungaphi lolu daba?
Kule ndaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke angazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, the issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyi ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami yayinithatha isikhathi engabuyelanga. Eyesibili still pending transmission of ama results. IZAC iyatransmitha ama results ngendlela that is not consistent to electoral act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela efaneleyo.
Olo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezemithetho obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ebobulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedokumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusi Bhebhe, umqondisi wale dokumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa yokuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani iqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation, ama-rumors, amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza enti kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihlose ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusoze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasoze akukholise nxa isecansini, yikho begcina bemitha.
Kudokumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama decisions athize kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize becine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.
Lo-ke ngunkosikazi Busibhebhe umqondisi we-documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube we-Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebezasiwa esikolo sebandla leZANU-PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology lapho abazafundiswa khona insika yebandla leZANU-PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi oyengumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chikoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke esandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngutshey moyo ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo njengalokhu angaphumanga ama-results siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha iZANU PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo sahamba bavotele balaliyani ingqondo yokuthi kuyathiwa ezilongi ivotele i-CCC sifuna lilambe so abantu abanjalo vele sesifuna bavele abaphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto ezikumbakumba ukuhleleka lela kwethu ngesikubonileyo kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni yezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke iningi lethu siyazilalela abantu abanjengalabo elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wange West iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1 ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing siyabe sithanda okutsha okuvela kibo khona ngalizolo bengilalele u-spokesperson kamongameli egagasa nxa usizwa uyakusizwa ukuthi ukhuluma into engamanga. siya uthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlomo ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into ezibe sisinto ezihlelekile hayi labana abafohlayo siyabonga Studio 7
Studio 7 Studio 7 siyabonga lapho sengathi ngavulwa le audio yami ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela iStudio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithuba lisakhona kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa itest ka-1980 ngeminyaka le yako-2000 kunjalo ke neBhayibhili abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibhili kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo njengalokhu masifunde eBhayibhilini sibona abantu bamukela uNoah, uMoses, uJeremiah, uIsaya labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayelotshiwe encwadini yokuphila ngiyabonga
ngibingelele enkundleni hayi okhuluma engumantsheza hayi basakazi uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enye 5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi empeleni siyagugela egangeni siyagugela endleleni njengamathaya emoto njengoba izano ilokhu ingafuni ukuphuma 5 years isikhathi eside kakhulu ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza sicela ukuthi labo bebe lendlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke abalandaba ukuthi abantu ababo befunde bona abakukhangeleyo kuphela ikudla ichicken lokuthona begqoke amantsaro okubuhlungu zathi uqeda lapho kudla ichicken uqeda lapho uphathwe isisu uthi uyesibhedlela ufika uswele imithi hayi okunye kuyadanisa kakhulu impela yikho abadala bethu izinyane lomnyanga likhala lisiye emakhankeni
Studio 7 njani lonke hayitina siyaphika ahleni ngihlale phezu kwendaba eyi kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Andrew Stone Sibanda lo kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo laba bantu yeshi angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yaba phani ilizwe liyaphela nyanya finichi badloke bekhomenta bethu babomnanga kwa ilizwe yalizama kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo ngitsho akulanto ekhona amanzi ebhulawayo ngihambe khona i-weekend yonke kuzofika namhla amanzi zero akula aphumi khona ukuthonta amagesi ahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho eyi angathi abantu abashiywa kathi iZANU-P F yabaphani kathi ukuthi bekhulume nje iqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho ilizwe selifike laphela leli kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona kwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini phephongumntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa injethi ngezo ezinye ezikhonkotha khatshana kwela iyaphongulavu angabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo ashiye mushuwa asibe bantu besindebeleni laba ayi
sanibonani kwi-Studio 7 nguPaul Ramudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nguyoti yami bencinga adlala ama besebesithi ukhetha ukuthi uphinde aluphinde sibili ubaba le ngingabuyeli lo angasithwalisa nzima 5 years iphutha nto wanibhekele nzima so sebefuthi ebuyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nibesikwanisithi nibuba amafora nazinjokoda ngenxa yezami
Studio 7 siyabonga ngomsebenzi siyabingelela sinethemba lokuthi iSADC lungisa ukuthi ukhethe uqale phansi ende lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi fair i-TOC ingayidlala ngranani iZANU-P F ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe wonke ayifuni iZANU lokuyiqiniso bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile akusikhona ukuwina lokho babamba abantu beZimbabwe ngenkani babarepha kahle kahle abantu beZANU so uma kungenzeka uthi unkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi lugayide ama guidelines are right by friend fair election kuyaphumela impumelelo ezangcono umhlaba wonke uma kungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu kodwa uma kungenjalo qhubeka thwa izani PF iwinile oRamaphosa bayamgcoka umnankakwa hey iZimbabwe yabehlelwe yifele imnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yiningi
Studio 7 njani linjani lingeza abasakazi bonke nabalaleli lami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngayofika kuye lo umdala wesikhava lo umnankakwa lo umnankakwa udliwe aphume sikhathele ngamnankakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lami batapha igolide beyelidlakale kuboDubai ngathi nasilamba lapha ekhaya lami akaphume lo mdala lo 8 years too much akaphume
lawke bekungamazwi enolina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia lichaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezithaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina lizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe lendlela yokulukusa yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuye ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa iAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ubephuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abameli bebesazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangaba lendlela zokuthi baye phambili impilo ziye phambili le yinto engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zinlutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswami achaya ukuthi even amanzi emalithwane ayafika athwala abantu abasuke i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lilendlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho
Alo ke ngumnumzana Tamura Ikwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gandhi.